emelika sonke siyazi ukuthi udaba lwabantu abansundu la kudala la kudala luvele luhlupha kulobandlululo kuleli lizwe. Ngakho ke abantu abansundu babulawa mahlayana nje loba bengatholanga lutho. Lo kuthe uyezwa ipolice libulala lomuntu onsundu lithi khona bengibona angathi uthwele isikhali, kuthi abamhlophe abasithwele isikhali esikhathini esiningi ababulawa labo ke babe sithwele ezandleni. Kulodaba delukhulunywa lapha endaweni ye-Wisconsin, kukhona omunye omhlophe umfanyana wayeleminyaka nje elamachumi lasikhombisa 17 years obulele abantu ababili walimazo wesithathu umnyaka ophelileyo lapha utshengiselwa ngedaba lokubulawa kwabantu abamnyama. Uphumile nje lo mfana sikhuluma namhlanje kungenani ukuthi wabulala abantu, kodwa abansundu suku zonke ngisakavukela ukuthi abantu basibe buliwe ngamapholisa ngoba esikhathini esine ngoba njengabantu abansundu. So yeah, udaba lwenketha bechabi lapha emelika lusaqhubeka.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele melika kumele uhambe ucatsha, ukubona njani wena?
Udaba lwabansundu lapha emelika kuya ngokuthi uhlala kuphi. Kulezi indawo lapho ungconywana khona ukuthi nxa ungumuntu onsundu uzizwa ukhululekile usekhaya, kube lezi indawo njalo lapho uhlala usesaba kulokhu thalaza nje ngoba usesaba ukuthi kulo muntu ongakulandela loba uyazigijimela kumbe uyahamba nje begcine sebekubulele. Ngikhuluma nje kulodaba olwe-Georgia olonsundu ujaha onsundu wayegijima nje ezigijimela ekuseni walandelwa ngubaba lomntwana bagcina bembulele. Kodwa ngisho ukuthi lokho kuyafana maganga wonke kuleli lizwe. Abanye lapha esihlala khona lapha kubo Maryland izindawo vele ezanti abantu abamnyama, lamapholisa okhokhela amapholisa ngumuntu omnyama, lokhokhela indawana zethu ngumuntu omnyama, abantu bayahamba nje la bekhululekile. Impendulo yami ngeyokuthi kuya ngokuthi uhlalela kuphi lapha eMelika. Bakhona abanye abasabayo lokuphuma phandle, kube khona nje labanye abazihamba nje bezichele sebecala cele.